Osomabhizimusi kanye labacebisi bakamongameli Emmerson Mnangagwa bahlangene namhla esigodlweni e-State House becubungula iziphathelane lomnotho welizwe, lapho abavumelane ukuthi ukuthengiswa kwemali emgambo omnyama osokubhahile yikho okubhidliza umnotho welizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthe uyadana ngokuthi impahla eningi ithengiswa ngamadola eMelika engafinyelelwa ngabaningi. Asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, umnumzana Rejoice Ngwenyanga lolu daba.
Umsika omnyama e-parallel market kayihluphi, imali evele ikhona. UZulu akafuni ukufaka imali yakhe ebhenki kuma-nostro account ngoba kabalathemba ngendlela ebanjwa ngayo izimali zangaphandle. Ngengakho lokho also business labana bathi khona imali yakhona engaphandle ikhanya idula ngoba lina lithi emabhenki ichipile. So sekubahlupha ngoba intengo yezinto ifakwa ngama-levels imali yangaphandle ngoba kulethwa yi-replacement cost ukuthi ungazuthengisa into. Nxa usuya order ezinye, uyabe u-order ngemali eyangaphandle emsikeni omnyama, ayikhona e-bank. Yikho kulokuphoxana okuthize. Ipak sikhuluma iqiniso kathesi. So singathi ngelinye indlela it's speculative, futuristic pricing. Kayifanelanga yenze nje, kayifanelanga kwenze njalo ngoba asila confidence ukuthi imali esiyisebenzisa kathesi ivalue yakhona izasithwala kwela kusasa. Yikho abantu also business befaka intengo ekhangelelela kusasa ukwenzela ukuthi nxa sebe-replace i-replacement cost iyabe ingathi ngcono ukuthi bafake bengeze ama-profit margins abo.
Usomabhizimusi umnumzana Joseph Chuma ukubandla lezanu PF uchasisa ngengxaki ezibhekane labaqhuba amabhizimusi nxa sokufika emalini.
State of the economy, especially when we look at igaba lwama-rates lawa, the auction rate and the black market rate, is that ngibona hamba sokumele kufuze kufike esikhathini sokuthi i-monetary authorities zethu zike ziyekele into le izidlalele yodwa ngoba there's definitely disparities here in these two rates. Thina njengabanye abantu abaku-business we actually feel it kakhulu ngoba uyayenza umsebenzi wakho noma ukhothwe i-US dollar. Nxa usubhadalwa lowo msebenzi ubhadalwa nge-auction rates, but yet you cannot easily access i-foreign currency rate layer. Ugcina u-forced, which is reality, to go to the black market to look for forex. Ngoba andabona ihlupho olukhona kakhulu yikuthi kona for example, mina ngiku-construction industry. Nxa ufuna i-diesel yokuthi urane ama-plants akho, i-diesel leyo awusozithole nge-RTGS. You'll have to have US dollar to get i-diesel leyo. Ukusevisa ama-plants akho nala imitshina naleyo, be it ama-grader, ama-excavator, ama-roli lana, ama-tippers and stuff like that, konke kufuna i-US dollar. So uzabona ukuthi into zakho zonke ozenzayo phose mhlawumbe kuphela into kuphela ongayibhadala nge-RTGS imiholo yabantu, but okunye konke kuyabe kufuna i-lozen i-US dollar, and i-US dollar yangona awusozithole emabhank ku-auction rate system le, usuzamele uyithole ku-black market rate. Khona kwala sokuhle kukudlela inzuzo yakho, i-profit yakho, usale ungasela lutho. So definitely let's have a situation whereby i-auction rate le black market rate at least ukushare ngabo 20 to 25% a difference kungaba ngcono, ngoba loko kuthi kona it's almost 100% different. So kusilimaza kakhulu as a business.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uthi umkambo omnyama uthwalise izakhamizi amagabha avuzayo.
Okuhluphayo eZimbabwe ukuthi khathesi sile mali eziningi, ama-currency amaningi asebenzayo, sile local nale RTGS sibele US, and bathi bona eqinisweni uvele ungafaka ama-currency abe maningi asebenza ngasikhathi sinye, but uzananzela ukuthi le currency ele currency efileyo isuka ixothele kathani imali eqinileyo. So ke iqiniso yokuthi khathesi xa abantu bezitolo befaka ama-price abo abaselandaba ukuthi bona bawothe ngemalini, lama-profit margins abalandaba lawo. bona bapheka into nge-US dollar. So ngokunjalo kuso kubuleli economy. Ubonanzela ukuthi nxa abantu bethenga le raw material bazayithenga besebenzisa into ethathe nge-US dollar. Sebuya ngapha sithengisela abantu, ama prices ba high, i-market access ba low. Ngoba abantu imali besebenza ngapha behola nge-bond. So khona kuliqiniso ukuthi sibili hayi, i-parallel market yes kuleli izinto eziningi lapha eZimbabwe. Ngoba izakhamu zakobulawayo eziningi azisebenzi, imisebenzi ayikho. I-economy yethu layo ivele ifile ngokunjalo abantu bayadubeka bazama ukuthi bazibhise ngendlela eziningi ezishiyeneyo.
Abanye abakhulume kulumbuthano umphathintambo obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube, usibalukhulu webhanga le-reserve umnumzana John Mangudya labanye.